umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo lemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze beyewela ekhwekhwe bedinga impilo
ufika ngikhona ngale esibhedlela ufica ukuthi kwesinye isikhathi kuthi i-x-ray ayisebenzi kuthiwe lokhu kakukho imithinathina eminingi kayikho ubusurife ukuthi udlulela empilo empilo kumele ngihambe ngemali imali kangilayo angidlami angilakudla ngicina mbuya nzehawulela ekhaya kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama-specialist akho konke
obona ngezempilakahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi i-village health worker unkosikazi Pauline Sibanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo
sokulesikhathi eside seminyaka esiminingi bengekho ukhanya ekuqaleni babesathi kusalungiswa kumele kuqale kulungiswe i-room yakhona lapho kumele bakhiphele khona kodwa okwakhathesi-ke kutho ukuthi asikabambika kahle ukuthi-ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo kubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurifele kobulawayo
unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi
bathi ngaphuma lama-patients ihambe ukuthi enxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi i-ambulensi ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babe sebesele inye ezabe imgijimisiza ngapha emakhaya kodwa vele kulo hlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe khaliswa kuthiwa i-fuel kayikho
omunye njalo u-village health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi iningi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele
silaba zithweleyo esibhedlela sasenkayi laphayana ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthiwa basezikolo xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa kwenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe ngokuswelakala futhi kwenhlanhla kulama-ambulensi masokusiba nzima impilo zabo ziyaswelakala khonaphana ngoba isikhathi kuyabe kungalama-operation kuyabe kungalamagetsi kungalani imota athi sithi imthathe kumbe ayembuma or ayempilo hospital kuyabe kungalazimota
imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo semathebheleleni north udokotela Admire Kurethu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo westudio 7 echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilo
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kugoqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli. Hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya ikakhulu eBhilithane ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalingxoxo ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.